kufanele inyathelo litshengisa ukuthi iZimbabwe isihlele lesikhathi esincane ukuthi ibuyiselwe kumanyano we-Commonwealth ngendlela yokuthi lize le-Britain elovele elalisuke latshengisa ukuthi lalizimisele ekuxotshweni kwayo eminyakeni esidlula amashumi amabili edlulileyo ukuthi iphume. Ngakho-ke ngendlela yokuthi kukhanya ngani i-Britain isicabanga ukuthi iZimbabwe ingabe isilelungelo lokuphenduka, ngibona ngani kuzasuka kube lula kakhulu kwele Zimbabwe. Udubo olukhona yilolo lokuthi kakukabi le sitshengiselo esihle esokuthi iZimbabwe isizimisele ukulandela iy'nhlelo zamalungelo abantu, njalo ukulungiselela ukhetho olungela budlwangudlwangu olwenziwa ngendlela ekhangeleka kuhle ku-Commonwealth lakubo-SADC, njalo engathakazelelwa ngamabandla wonke aphathekayo kulolu khetho olulandelayo. Kubanye khonokho yikho okuzahlupha i-Commonwealth izazenza ukuthi isuke ingasathakazelelwa kangako liningi labantu leZimbabwe nxa ingekela ukuhlolisisa ukuthi uPresident Mnangagwa lohulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lemalungelo abantu.
I-Commonwealth ithi yebo yinto enhle ukuthi eleZimbabwe selicelile ukubuyela kulumanyano, kodwa osokusele ikubana eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Ungathini ngalokho?
Angibona ukuthi indaba yokhetho leyi ingaba yiyo yodwa eqakatheke kakhulu ukuthi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth. Sisekele ezinye indaba ngoba yokhetho iyahlupha ngesibanga sokuthi i-Britain namanye amazwe angaphanga nje athi ukhetho beluqondiwe luluhle, kodwa ingasakhangeli ukuthi luhanjiswe kanjani nxa sikhangela ngendaba ye-voters roll lezinto ezifana lanjalo ezihlupha abantu abaningi kakhulu abakumabandla aphikisayo nakunhlangothi ezimeleyo kwele Zimbabwe.
Ukhona kuyini esiza kuthola njengelizwe leZimbabwe ekubeni lilunga le-Commonwealth?
Izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe aku-Commonwealth zisuka zithole amalungelo athe xaxaxa nxa kuyikuthi iZimbabwe isibuyele ku-Commonwealth. Nokuthi ukuthengiselana izinto phakathi kwamazwe aku-Commonwealth kusuka kube lula. Kodwa njengoba iZimbabwe ingelazinto eziningi kangako ezithengisayo, ngibona ngani akukho okumqotho esikwaziyo kathesi okungaphuma kwale Zimbabwe kungene ku-Commonwealth. Okusegcekeni ukuthi amazwe aku-Commonwealth ikakhulu i-Britain izasuka yenelise ukunanabela umnotho weZimbabwe lokuthola ukuthi ezokuthengiselana zibe lula kuyi-Britain, ngoba siyakwazi ukuthi khathe silodubo lokuthi siphuma ku-EU. Ngakho ilizwe le-United Kingdom lidinga amazwe angaphandle kwe-EU angaphangisa adlelane lalo kwezokuthengiselana. Ngibona ngani yikho lokho okugijinyiswa yi-Britain.